Well, okuyiqiniso ukuthi eZimbabwe abantwana balamalungelo abo. Owesibili njalo abantwana umolo cha abazali belobunzima bayakunanzela abazali babo abasebenzi. Bayakunanzela futhi abantwana ukuthi abazali abasebenza imali abayihola indawo. Ngokunjalo ke abantwana kwesikhathi bahamba ezikolo bayaxotshwa, abantwana bayehluleka lokudla, abazali bayehluleka lokubathengela amabhuku, abazali baye bale zikweletu ezikolo ukuthi abantwana baye bayehluleka ukunikwa ama-result. So ke into leyanenziwe abantwana kwenziwe ngibona ngathi ivula abantu amehlo ukuthi abantu bananzele ukuthi uhlupho lolu esikhuluma ngalo solugabhele ngale kwabona ukuthi abantwana bayananzethi kulo hlupho. And then le qiniso lokuthi okwenzele labana abantwana izakhamizi yatho ukuthi engxenye lohulumende nxa elalela uzavula indlela laye labona ukuthi ndazimangakuhle abona ukuthi siyohlupho labezibapho ngoba abantwana njalo njengoba besitsho labo ukuthi le mfundo yakhona ayisaqedakali ngoba othitsha ngenxa yendlala abalayo ukuthi bahole imali engatsho lutho abantwana bayakunanzelela ezikolo abasafunda ukuya ngawuthi afuna bazihlalele. So ke kusitho ukuthi umntwana ekupheleni komnyaka kuyathi ufeyile kanti umntwana ufeyileni othi ukuthi yena kenelise ngenxa yokuthi vele asatholi izifundo ezeneleyo ngenxa yokuthi thina imfunda yethu esikhathi i-education system yele confusion. So ke abantwana bona abakwenzileyo akulanto abayonileyo nxa sihlakaniphile nje uhulumende nxa ehlakaniphile yathi abazali ihlakaniphile we need to engage uhulumende ukuthi kalungise uhlupho olukhona ezizabo.
Kanti pho manje abantu abathi bona abantwana laba abasetshenzisiwe njalo imbi into eyenzakeleyo ungathini ngabo?
Isikhathi esiningi nxa ungenza ulutho nje abantu abangabantwana normally umntwana usakahlamba imanga ende ngabantu ababekele iqiniso lokuthi bethu abantwana basetshenzi besetshenziswa ngubani abantwana bezibona isupola khona. Ngibona ngathi labo ngabantu abezama ukuthi indaba lezimbabwe leyethu esinesikhuluma ngayo elesizwe ezikhwela zonke insuku amatiya bengafundisi abantwana befeyila bafuna ukuthi bayi-downplay. Kodwa kuyiqiniso ukuthi nxa sibesina emaqinisweni singabantu abaqotho singabazali abacabangayo silohulumende laye o-serious ngabantu ababusayo bekufanele indaba yanenjive uhulumende sibulala ibano ngokuqotho angakhangeli indive kuphela ahlalungise indaba yonke ye-education kwenzethu ukubona abantu abantwana baphatha kuhle.